Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNtulikazi 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Okulele abafika phose amathumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe.
Sibekudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukhangakala sibaningi still sibutheni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube nokuthula kwele South Africa.
Kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala e-South Africa, ngoba umnotho sokubona ubhidlizwa, umnotho nxa ubhidlizwa kutho ukuthi abantu imisebenzi yayo sezibe khona.
Kodwa kulabanye abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu.
Okunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani, yena is qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yena ubaba uMnangagwa.
Bayakhala abazi owaye ngumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha kwele Zimbabwe.
Ngahlangana lo Sandra ngomnyaka ka-1993, saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi ngobulawayo bathi bethuswa yikukhuphuka kwenani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 laba uthapha emphakathini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abafika phose amachumi ayisithupha i-58 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Izolo kwathi abedlula inkulungwane ezintathu i-3110 bahlolwe batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi kusiyaphela usuku lwayizolo isabelo sakobulawayo sibe labantu abangaphezu kwamakhulu amathathu i-358 abatholakale belegcikwane le-COVID-19. Sokulabantu abaningi abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane kobulawayo lakwezinye indawo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezi nsuku kuhlatshwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane i-40,000 ngelanga. Kodwa abezempilakahle abazimeleyo bathi ngamanga aluhlaza tshoko la ngoba baningi abangatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Shelly Nyoni ohlala enkulumane kobulawayo uthi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Lo mkhuhlane we-COVID-19 langendlela abantu asebephela ngakhona angazi kumbe kungabe kudalwa kakhulu ngomqando. But ngendlela embona abantu begcwele ngayo, sibe sigcwele ngayo ikliniki siyavaksina, hhayi kuyahlukumeza kakhulu ukuthi kanti kwenzakalani abantu saphela kangaka.
Unkosikazi Siza Lobuhle Nhliziyo obekudwendo lokuhlaba ijekiseni yenkulumane ekliniki uthi abantu lokhe bebuthana nxa besenza okuthiyeneyo.
Ukukhwela kwama-cases e-COVID-19 siwakhangela, kodwa sibekudana kakhulu ngoba besilokhu esitshela ukuthi indawo sezizoningi lapho kuvaccinethelwa khona abantu. Ukhanyakala sibaningi still sibuthene one ndawo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukukhuphuka kwenani labalomkhuhlane we-COVID-19 kudalwa yikuthi abantu abalandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende.
Cabanga ukuthi abantu abalandeli iziqondiso ze-COVID yikho ilokhu ikhwela kangaka. Ingabe kuthiwa abantu bayalandela? Ngabe kuthiwa ama-cases ayehla? Goka ama-mask, be-sanitize, observe i-social distance.
Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi kumele abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Sizwile imbiko yokuthi kuthiwa kulamanye amaklinikhi aphele ama-vaccine masinyane. Lesi sizwa kuvele ezakhamizini noma singasatholanga i-official communication kulabo abaye babakhangelele la maklinikhi. Mhlawumbe inani esiyabe silikhangelele kuklinikhi lisuke lakhwela laya phezulu. asephela ke ama vaccine ngalolo suku kodwa ukuthi umuntu ama vaccine asephelile kodwa engakutsho ukuthi hayi ama vaccine asasekhona abantu asambeni siyehlala
usikhitha mfundo solwayo ngwenya umqondisi wenhlelo zempilo hospital ukuthaza uzulu ukuba alandele izixwayiso ezethulwa ngabezempila kahle
ubha kwabantu ayangesi enani litansayo lapha kobulawayo lelizweni nje akumangalisi ngoba besikhuluma kakhulu sixwayisa abantu khathesi nje soluqalisile ukubulala abantu ubhubhane lolu yikho siyaxwayisa abantu ukuthi bengasifaki engozini kumele balandele lokhu esakukhulumayo ukuthi bagqoke ama-face mask bevale amakhala bakithi abantu siyabacela bengahambi besiyayenza iziminye eminye
abantu bathi kumele uhulumende ethulele uzulu imbiko ejulileyo ngokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 omemetheka ngamandla eZimbabwe emhlabeni wonke jikelele isibhedlela se-John Hopkins University sithi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula izigidi ezine sithi kulabantu abedlula amabhiliyoni amane lengxenye i-4.5 billion asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa ukwenzela ukuba abantu badlalisane kahle ezansi yezwekazi le-Afrika. Umnangagwa owethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi ubudlwangudlwango obenzakala kulelo lizwe buphehla udlakela kwamanye amazwe agoqela eleZimbabwe. I-Reuters News Agency ibika ukuba sokulabantu abafika amajuma ayisikhombisa 70 abafike kule South Africa ngesikhathi kulabathengisela emigwaqweni abanye betshontsha ezitolo. Kubikwa ukuba sokubothwe abedlula inkulungwane ezintathu 3,000. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumnangagwa sitoke lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU-PF othi umnangagwa uyitshaye ekhaleni.
Njengoba sazi ukuthi omangameli basanda ukusuka eMozambique besazama ukuyakhangela indaba yokuthula futhi eMozambique le engenelwe yisitha kufanele njalo ukuthi ama-leaders wonke athi condemn into leyenzakala eSouth Africa ngoba umnotho sokubona ukubhidlizwa umnotho nxa ubhidlizwa kutshitha abantu imisebenzi yasezibe khona and njengalisazi ukuthi iDurban yona ngwayo yiyo ele izinto eziningi eziza ngapha kumbe ezi-invothi zisiya kwezinye indawo so kuza-affecta into eziningi in terms of intransity yamagoods and of course nxa kuthi kungala kuthula komakhelwane akuhlaliseki ngoba kuyasokhalti very soon sizacaliswa nama-refugees from South Africa ingene eZimbabwe
ubona ngani vele kungenzakala khona ukuthi kugcina kulebusika labantu ababaleka kule South Africa bengena kule Zimbabwe
nxa kungamemetheka bengekela ukubamba kuhle kuqala ukuthi kungeni kwamanye ama-provinces lokuba vele kukhona
singathi kungenzakala khonokho kuyahamba njani kule Zimbabwe
kuyabe sokusinika i-pressure kodwa-ke kuyabe sokuyinto esikhangelanele le-SADC as a region esofuthi beyikhangelele but ngile themba ukuthi bona ama-leaders e-South Africa bazakuthatha bakulungise ngesikhathi njengoba umongameli ecela ukuthi akube lokuthula kube lokukhulumisana kube lokuzwisisana into lokhu kubanjwe ngendlela eqondileyo
ye kulabanye abachothoza umongameli bathi kade ngakhuluma ngokuthula kule South Africa khona eZimbabwe kungani vele akujayelanga ukuba lokuthula ungaphendula usethini khona
ngabantu abahlala ngakona kulokulalapho kuliwa khona khona pha eZimbabwe asikwazi sikubona lapho kuliwa khona indlela esikubona ngakho kathesi eSouth Africa sikhangela nxa ngikhangele mina ngumbono wami i-civil war isiba khona nxa bengayeli ukuyibamba kathesi ama-Indians ahamba atshisa imikhukhu yabantu abamnyama abantu abamnyama labo itshisa indawo zamaindlu ama-NGOs thi lapho ahlala khona kule business lapho ahlala khona so nxa kusitsha kutsha yonke into sebedubula bedubula abantu abamnyama anta abanyama labo sebegenga against ama-Indians lama-Kiwa so nxa ukhuluma ne-peace come to Zimbabwe
ye so singathi-ke umongameli lapho ubona ngani uyitshaya ekhanda sibile ukuthi kumele kube njalo kule South Africa
uyitshaya ekhanda ngoba ukhangele phela ukuthi bakithi e-South Africa silabantu bethu eZimbabwe abakhona khona ngale nabafowethu in any case South Africa leZimbabwe into one nxa ukuthi umakhelwane abafo bengazwisisane kuyadingakala ukuthi kube lo munye odaibo ake hlale phansi kulungisa into le
umnumzana Eliphas Mashaba ukubandla lezano PF sixoxe laye ekubulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Siphongolube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Iqiniso vele kufanele kube le-peace lapho ukuze amazwe maningi amazwe adependa ku-South Africa, but ekunye kuya ngokuthi kukhulunywa mbani. Yena ezi-qualified ukuthi angakhuluma into enjalo yini ubaba umnango wabo, ngoba siyakwazi ukuthi akula kuthula eZimbabwe. Ngizwile obaba omunye okhuluma la ethi kulokuthula, ukuthula phela sikho ukuthi ikuthula kwabantu besesaba, ukuthula ukuthi abantu bajabule ubone ukuthi wonke umuntu uhappy. Abantu beZimbabwe nje ngathi kulokuthula abahappyini ekhaya. I think uba umnango wakho statement si-right, but the person who is delivering the statement akasisuthisi.
Uyicaca khonapho babungulule, cela ucace thani ngasento sibili.
Hayi, nje ukuthi umuntu indle into ayikhulumayo iqondile kakhulu, siyayemukela, kodwa ukuthi ikhulunywe ngubani phela. Umuntu olisela ngaze asithumele inkulumo yomfundisi, angithi kufuneka umfundisi asithumele inkulumo eyakhaya kuzwe sizwe. Isela vele sisavele sikhaya ukuthi isela loba ikhuluma into emnandi, siyathi hayi ikhulunywe isela lento singazake siyilandele.
Thula kakhulu kola
isho ukuthi njengoba kungala kuthula eZimbabwe. EZimbabwe siyasazi isimo seZimbabwe, ngabe kunje eZimbabwe, ngabe yole nto eseSouth Africa yenzakala eZimbabwe, angithi ngabe amasosha asebulela abantu ababulala lapho abantu sebefile. Inamba yakhona ngithemba izabe i-more than 100 ngoba besiku-72, but yabona ama-bodies eDurban atholakala, but abantu abatholakala befile lapha ngabe benyathelana kustampeta, akula muntu angiboni ukuthi bayafika ku-3-4 ababulwe ngamapolisi. Kodwa kuseZimbabwe siyakwazi ukuthi amasosha ngaba sebaqedile abantu ngesimo lesesiso.
Umnumzana Siphongolube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa sixoxe laye eseJohannesburg. Uzibandwa Nyayira intatheli izindaba ebilodumo owasebenza emabhubhandaba ambalwa kwele Zimbabwe lasemsakazweni owe-Studio 7 obhubhe ngolwesibili ukhangelele ukungcwatshwa ngomgqibelo. Asizweni omunye owafunda lo muyi esikolweni sentatheli izindaba ese-Mass Communication eHarare Polytechnic, uNkosazana Mount Joy Chikura osebenza kule Botswana ecacisa ngokuba mazi wakhe uSandra kunqoko ayenze loprasetis Jeremiah.
Ngahlangana loSandra ngomnyaka ka-1993 saphila sonke sisesikolo sonke eHarare Polytechnic, sitraine ukuba ama-journalist. And uSandra eklasini sasikuyo sasingu-60, and uSandra ngomunye wabanye sasilaye eklasini njalo omncane in terms of iminyaka. And engikukhumbulayo kakhulu ngoSandra ikuthi umuntu owayelembeko, owayethobekile, owayethanda abantu njalo ethanda i-journalism. Sandra wayengumuntu wokuthi she was determined ukuthi she will make it in this media industry. And sisuka ePoly, she joined Ziana as a journalist. From there, next ngaba kwazi ukuthi sizimotare. From there, wajoina i-private sector media. And yes, uSandra, hey, was a determined lead and loved journalism.
USandra waba njalo yintatheli izindaba yesifazane eyanelisa ukubana athole izicoco emsebenzini waba ngu-political editor emsebenzini wakhe. Kuyini sibisibilo ongathi kwamenza waqansa kangako ngesikhathi esifitshane njengoba usitsho ukuthi enana nawo ayemncane?
Wayefuna ukuba kwazi ukuthi kwenzakalani lokuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ngokubhala kwakhe. Ngathi uSandra engumuntu ongumfazi, but wayelenhliziyo eyendoda. Wayengena lapho kwakungangenwa khona, wayekhuluma labantu ababa esasiyesaba ukukhuluma labo, but wayethanda umsebenzi wakhe. Wahamba ku-training yokuba ngintatheli yezindaba, ekwazi into ayayifuna empilweni. Ukuba abe yintatheli yezindaba was not by accident, yikho ayekufuna empilweni yakhe.
Kazange agcine lapho kuphela ukwenza i-diploma in mass communication.
ngikhumbula phuma eZimbabwe esiya eUK United Kingdom lapha umuntu ethanda ukufunda ekhona ngale eUnited Kingdom wayenza degree yakhe journalism ngamanga khona waya eUnited States of America and did masters kwasekusele ukuthi ayenze PhD and ngalokho engazimusa Sandra ukukhuluma laye ukuphila laye uSandra wanjela ukuthi ngizafuna ukuthi ngibhale amabhuku
umsebenzi wokwethula kwezindaba silahlekele ngempela
silahlekele ngempela into engingafuna ukuthi nangaye ukuthi umuli yakonyayira siyabonga ngokusipha isipho esingusandra siyabonga basiboleka umntanabo wasebenzela i-Africa wasebenzela umhlaba jikelele
lowo bekungunkosazana Mount Joy Jikura omunye wabafunda loSandra Nyayira intatheli zindaba elodumo ebhubhweni ngolwesibili ubexoxa loProfethi Jeremiah weStudio 7 yaseBotswana. Ulayidoku kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama namhla sixoxa ngokubhubha kukaSandra Nyayira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba selizaqala ukuthwala ababelincedisa kule Afghanistan libahambisa endaweni ezithiyeneyo ukwenzela ukuba bengabulawa ngamalichatha eTaliban. EleMelika lisanda kususa ibutho lalo kulelo lizwe lisithi impi yomvukela kule Afghanistan izathatha isikhathi eside ukuba iphele. Amalichatha kwele Cameroon afisa ukuqeqebuka elizweni leli kulaba bakhuluma ulimi lweFrench kubikwa ukuba sebengena emphakathini besenza ibutho lakwele Cameroon bethwele imibhobho yohlobo olubizwa ngokuthi ama-AK-94 hathi ama-AK-47. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Emmerson Mnangagwa useswele udlakela olwenzakala kule South Africa esithi ufisa luphele njalo kube lokuthula kulelo lizwe. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU-PF Politburo izolo ngokubika kwephephandaba leThe Nation. Obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe umnumzana Samuel Mumbekegwi utshele intatheli zindaba ukuba phezu kodaba lweSouth Africa iZANU-PF ikhathazekile njalo ngodlame olozakala kule Eswatini kanye laseMozambique. Udlakela lwaseSouth Africa lona olubikwa solunganeno lubikwa lulakho ukubangela ukusilela kokudla lezinye impahla ezibalulekileyo eZimbabwe. ELeSouth Africa esikhathini esiningi livame ukuba lokuzinza njalo selike laphatheka emizameni yokulungisa ingxaki zeZimbabwe lezamanye amazwe emsamhlubuleni weZansi ye-Afrika. Ukuhlanziya okwenzakala kulelo lizwe lamazwi kaMnangagwa uNtukameli Gomo uxoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringayi endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa onguye osungula ilingxoxo.
Liqiniso ukuthi udlakela olwaseSouth Africa kumele luphele. Liqiniso lelo siyavumelana lapho, kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa kakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo, umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo, utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo, yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona eSouth Africa iphosifane ne-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente siya ebantwini, masikhangela eZimbabwe, ikanti eSouth Africa ngabantu ababhi abhikishayo kusuke kube lama elements awodlame necriminality kodwa ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla eqinileyo.
Mnumzana Moringai ulubona njani lolu daba?
Hayi, mina ngitsho wabo uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa. But okunye engikubonayo mina ngibona ukuthi iSouth African government ingathiwa iphambanise izizwe njenge-vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha eMelika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe nedlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele natural we do not like to be incarcerated for too long. Zimbabwe, that's what they practice, but the government here in Zimbabwe.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi. Njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe kuboSwaziland ngisho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa.
Eqiniseni amazwe ngathi wonke awe-Afrika alokuxeka ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu besidlisa lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosicolonize abelungu befaka le yabadidemokrati. Yikho imibuso eminingi ixeka kwele Afrika ngathi yonke nje iyaxeka ngoba sigijimisana lento esingayazi okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba le asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esile sikhathi isiza nje kusenzakala into ezenzakalayo ikakhulu i-functional politics ekade zenzakala ebandleni elibusayo. Yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje, into eleminyaka isenzakala abantu bengalandeleli kodwa i-functionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqiniseni issue le indaba ye-politics akukho ndaba ye-economy. I-politics esibanjwe ngendlela ezingayisizo lapha sibabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-progress a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi bethole isombuluko ikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, ilungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni yena ancediswe ukuthi abantu baphole for the meantime and then kube lama-talks ukuthi i-South Africa has to come back to ama-talks ukuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peace. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo 94-93 bezama ukuba le peace in South Africa. Kwakulo msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama-stakeholders. Siyakwazi ukuthi ubaba uZuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubaba uZuma has a lot of support.
UMnumzana Tim Moringai ngowe-MDC Alliance eMelika. Ubexoxa endawonye lesikhulumele seZaphu uMnumzana Iphithule Maphosa. Ubexoxa loNtungameli Komo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende wakwele Melika.
elimelika selifakele izijezise zonotho uhulumende leziphathamandla zikahulumende ka-Ortega Lomurilo bakwele Nicaragua kulandela ukuqonga kwezehlakalo zocuku loncindezelo. Abani abafakele izijeziso lezi babalisa amalunga edale lephalamende abakumsebenzi wamabhanga, ibutho lendodakazi kaDaniel Ortega kunye noRosario Murillo. Usele inyanga nje ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho eNicaragua ngoLwezi 2021, iziphathamandla zamabandla aphikisayo ezingamachumi amabili lasikhombisa ezibalisa abancintisa ukuba ngomongameli abayisithupha babotshiwe besetheswa amacala angekhoyo awenkohlakalo lomvukela. Laba babalisa uChristiano Chamorro, Arturo Cruz, Felix Maradiga, Juan Sebastian Chamorro, Miguel Mora, Lomerdado Mairena, kunye lenkokheli yezifundi zamakolishi nabenhlanganiso ezizimeleyo. Uhulumende lo uqhubeka ehlakameza intatheli zendaba nabenhlanganiso ezizimeleyo abatshengisa insolo kahulumende. Embikweni olotshiweyo umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu uhulumende ka-Ortega Lomurillo waveza ukuba uhulumende welemelika ufaka icala umongameli Ortega labenza lolu cuku ngoba ababotshiweyo besezandleni zabo. Izijeziso ezafakwayo lezi zifakwe kulandela ucuku lokwehluleka kukahulumende ukuguqula imithetho yokuvota okwakhulunywa inhlanganiso ye-Organization of American States isekela ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngelungelo loluntu olwe-United Nations Human Rights Council. Lanxa ucuku olwenziwa kathesi eNicaragua lusesabeka, ayisiyonto entsha le eyenziwa nguhulumende ka-Ortega osesazakala ngocuku lokungalandeli intando kaZulu. Ukutshengisela ngomnyaka ka-2018 kwamiswa ngodlakela olwatshiya abantu abangamakhulu amathathu lamachumi amabili lanhlanu 325 befile, kwalimala abazinkulungwane ezimbili 2000, kuthi amakhulu lamakhulu abantu babotshwa bengelamacala, abanye banyamalaliswa. Isikhulumeli sogatsha lwezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Ned Price uthi phansi kombuso kamongameli Ortega eleNicaragua liqhubeka lisiba nguhulumende ongathandwa muntu eqhubeka etshiyana lombuso okhululekileyo. Umnumzana Price kubeke sobala ukuthi elemelika lilazo njalo ezinye indlela zokujezisa amalunga kahulumende nalabo abasekela uhulumende lo, njalo kasoze athikaze ukwenza lokho. Mhlazi ku-15 ngoNhlangula, amalunga omanyano we-Organization of African States angamachumi amabili lasithupha 26 lokwenza ukhetho olukhululekileyo. Mhlazi ku-22 Nhlangula, ohulumende abangamahlanu lasithoba munwemunye 59 baloba umbiko kudale lomanyano we-United Nations Human Rights Council bekhuthaza ukukhululwa kwezibotshwa. Imizamo yenkulumo eyenziwa ngelemelika ukulungisisa udaba lweNicaragua igoqela ukusebenza lomanyano we-OASEU lezinye inhlanganiso zomhlaba ukuthi uhulumende ka-Ortega Lomurillo wekethise ucuku ebantwini baseNicaragua abadinga uhulumende wentando kaZulu, hathi uhulumende kantando kayiphikiswa.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abantu bethiswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulele abafika phose amachumi ayisithupha 58 izolo eZimbabwe. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kule South Africa, kodwa kulabanye abantu abathi uMnangagwa akumelanga akhulume ngokuthula ngoba uhulumende wakhe ukhahlameza uZulu. Bayakhala abazi owayengumsakazi weStudio 7 uSandra Nyaira osanda kubhubha eZimbabwe. Siluphuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalekisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.